abakumabandla aphikisayo bathi ibandla leZANU-PF lincindezela aphikisayo ngokwethula imithetho eminengi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathi ibandla elibusayo likhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota, kodwa aphikisayo avinjwa ngamapholisa ukuba aqhube inhlelo ezifanayo. UMnumzana Ostalos Siziba okubandla le-MTC Alliance uthi iZANU-PF isebenzisa ngendlela engaqondanga imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Akufanelanga umthetho apply kolunye uhlangothi unga-apply kolunye uhlangothi. Akula muntu osolayo indaba yokuthi kuvinjelwe ukubana kungamemetheki-ke i-COVID-19. Ungahamba emadolobheni kathesi noma ungaziwe ngabo, abantu bayahamba ngaziwe ngabo, abantu bayahamba. Engikutshiwo mina ikubana-ke lapho kuvulwe khona ukuthi uthi abantu aba-practice social distance, abantu begqoka amamaski, kwenze konke, akula nkinga or umuntu ophikisa indawo yokuthi ke simise ukumemetheka kwe-COVID-19. Engikusolayo kubana-ke weaponize ngenxa yokuthi emalangeni adluleyo abantu bezane bebebuthene. Nxa kubuthena abantu abangasiwo bezane kokufakwa khona umthetho we-COVID-19.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
IZimbabwe yilizwe okokuqala okusetshenziswa khona angathi na imithetho etshiyeneyo kusiya ngokuthi yenziwa ngubani kubani. For example, iZANU-PF siyayibona isenza inhlelo zayo ingaphazamiswa, kodwa ngaso kungamanye amabandla ama-opposition parties imithetho iyaqala ukufakwa sokuthiwa sokulabo lockdown abantu bengahlangani. Konke lokho nje bezenzela umathanda ke kwenza ke abanye abantu basebenze nzima. Ukhuluma nje sibhizi lapha siyahlela sibumba ama-structures siyenza yonke into, siyenza latho kunye ngokwenza inkani ngokunanzelela ukuthi labo ababusayo abalandeli umthetho banqinele kuphela ukuthi bancindezele abanye ngoba bona bekuphawa.
UMnumzana Believe Gawule uthi amabandla wonke kumele alandele imithetho yelizwe,
inhlelo kumele ziqhutshwe, kodwa abantu bezivikela ngazo zonke indlela ezikhona zokuthi bavikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Abantu bayangena ema-supermarkets bayathenga, abantu bayangena ezimoteni bayagada bayahamba, it's business as usual. But okuqakathekileyo ukuthi abantu balandele imiyalo ye World Health Organization eyokusanitizer, eyokugcina ukugqoka ama-mask ngazikhathi zonke, abantu bengadeleli umkhuhlane ngoba ukhona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission isithi balutshwane abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.